ngabe impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha ezivela kumongameli, kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ichazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo yindlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party, angithi i-opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi bandlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo, kumbe imithethwandaba la izaba lezinqumo ezithize, kuyahamba njani?
Kusazoba nzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa-ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubonile izolo, noma ekade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni, ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo ozawina ekugcineni.
Ye, siyabona kujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele okuthiwa i-appeals court, kugcina kusiyaphanyekwa edale le-Supreme Court. Awubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele?
Esikhathini esiningi angithi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states kukhwela kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli kwelizwe, ngathi kulizwe lonke jikelele lasemelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyaka lana engu-4 eyadlulayo, waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emi ngakhona. Ngathi i-balance of power e-Supreme Court i-favor yena uTrump or i-favor ama-conservatives. So abefisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho, isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholwa ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi ungahamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo?
I-Supreme Court ineyngqondo zayo, noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli namunye ngamunye umbuso wakhe uyaphela, iMelika kumele isale emile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni, angithi i-Supreme Court-ke yaphikisana naye. So ngibona ngani i-Supreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuswa ngendlela eyiyo.